ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe lamhlanje kuhlelo sikobulawayo bon2202 nqa sixoxa lomnumzana uthondela ishoko owasungula umkankaso wokudopha ingcekeza ongaphansi kwesihloko esithi the clean up campaign masambeni kuye siyezwa kunenge shoko ngiyakwamukela kuhlelo bhuti njani
hayi ngiyabonga ngiyaphila baba
So Thondelayi masithinte udaba olusegodweni lamhlanje awungitshele ngamafishane mayelana ngalo mkankaso wakho i-clean up campaign.
Ngiyabonga kakhulu. Saqalisa i-clean up campaign yethu le ekuthiwa yi-Keep Bulawayo Clean exactly 665 days ago. Okwasinika amandla okuqalisa i-campaign yethu sakhangela idolobha lethu lakobulawayo. Thina sisakhula singabantwana idolobha leli lalilinhle. Libukwa nabantu abasemazweni. Libiza abantu abasemazweni ukuthi bezenze i-business, abanye bebuya njengama-tourists. Futhi sesikhangela indawo yethu. Sabona ukuthi hayi, okuphambanisekile lapha kobulawayo. Kumele nathi siqalise ukwenza i-campaign eyokulungisa idolobha lethu. Ngahlala phansi nabanawami uWillard noThina Sheshoko. Sakhangela ukuthi kanti singanceda njani ubulawayo ukuthi ebuyele endaweni yakhe yokuhlanzeka kahle. Sabona ukuthi kungcono siqalise ukwenza i-campaign ezayenzakala every day. Si-reminde abantu ukuthi ingcekeza iyafakwa emabhini. Sazibuza nje ukuthi kanti sizakhuluma njani ngabantu. Bathi no, asebenzise i-technology ekhona these days. Bona lawa ama-Facebook, ama-Twitter, nama-WhatsApp. Basitshele ukuthi sizaqalisa ngo-day one. Sithathe impikitsha. Sifake izibizo emabhini. Hawu, nanku-ke namuhla sesifike ku-day 665 kuhamba kuhle. Ngikhuluma kanje, sesikwanise ukunusa amakampani. Ngikhuluma kanje, o-Red Cross sebesijoyinile, o-Stewart Bank sebesijoyinile, ama-Residents Association, amaningi sikulikobulayo sesijoyinile.
Awungitshele-ke, isikhathi sokwenza konke lokhu lisithola phi?
Esikwenzayo yilokhu, ngelanga ngelanga siyazinika 30 minutes ukuthi senze lokho. Siyathintana labantu abaningi. Ngikhuluma kanje sekulama volunteer a over 100. So siya plana egroupini yethu ukuthi namhla kuqinwa ngapi ngoba nabaqinayo senza njalo kanjalo.
Umkankaso lo ukhona na ngasemadolobheni athiyene.
Ngikhuluma kanje ngise Victoria Falls ngihlangane labanye aba khangela i-campaign yethu beyibuka bebona ubuhle bayo. Sihle saqalisa, into engaqalisa labo izolo, ngaphambi kwayizolo sike saqina sibili e-Falls. Safundisana, sabonisana ukuthi bona bengaqalisa njani. Ngikhuluma kanje, lizabona ngamalanga azayo ukuthi lase-Falls iyabe isikhona i-campaign leyo. Sizama ukuthi sisebenze labantu abaningi, i-campaign yethu ihambe across the country and beyond.
Hayi Thonde isikhathi du ngiyabonga ngokungena kuhlelo gqiba uhlelo uvalelisa abalalele.
Hayi nami ngiyabonga lokungikhokho ukuthi ngizokhuluma ukuthi senza ngani. Ngiyathemba ukuthi abalaleli labo bazaziza ezinizakhamizi eziseduze nabangani babo. Ngiyabakhuthaza bonke ukuthi sibuye sisebenze sonke. Ubulawayo wethu muhle, masiye phambilini sonke.
Hayi siyabonga Thonde balalela abathandekayo lapha besixoxa lomnumzana uThondelayi Shoko owasungula umkankaso obizwa ngokuthi the clean up campaign. Singakagqiba uhlelo ngithe ngithathe leli thuba ukulikhumbuza ukuthi ngolwesibili Tuesday ngo 8 PM yimi ozabe khona kuhlelo lwethu labasakhulayo uhlelo The Connection, lapho esizabe sikhangela indaba ezimqoka ezayenzakala kulomnyaka eziphathelane labatsha eZimbabwe. Ngifisa ukuzwa kini abalaleli bethu abathandekayo ukuthi libona njani umnyaka lo ka-2018 osufikile emaphethelweni, uhambe kuhle na. Masihlanganeni khona kuhlelo The Connection, lilami uMike Hobe. Abafisa ukuxoxisana lami ngikhona kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BigMyke3. Hayi ontanga wathi ngitshaye phansi olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe, ngithwakaza omuhle. Bye bye.